Well, kuliqiniso ukuthi nxa sinanzelela okwenzakalayo ezitolo kulezi nsuku kulowe kuphumele umthetho ofakwe nguminister ubaba uMthuli Ncube ukuthi abantu sebengathengisa nge-US dollar bebuye bethengise nge-dollar lalapha eZimbabwe i-bond. Sinanzelela ukuthi osomabhizimisi abanye sebethengisa impahla zabo bahle bafake iprice ye-US dollar bengasafuni i-bond. So lokho sokusitsho ukuthi abantu sebephakathi kwehlupho olukhulu ngoba phela abantu beZimbabwe bahola imali yeZimbabwe i-bond. Ngokunjalo abantu badonsa nzima. But eqinisweni eZimbabwe kathesi vele sokompunzi idla imini ngoba abantu benza umathando somabhizinisi besazi ukuthi abantu bazathenga kuphela ngoba benanzela ukuthi imali yeZimbabwe ayisela manje. Kule nkulumo eziningi osomabhizinisi labo bazama ukuthi baphile ngoba sebenanzelela ukuthi amabhizinisi abale ngozi yokuthi angagcina efile kumbe evaliwe ngenxa yokuthi bengasebenzisa imali le yalapha ngakithi eZimbabwe dollar kumbe i-bond. Ephela amandla nsuku zonke bangagcina bengela nzuzo eyangafe igcine laba sebelahlekelwa amabhizinisi abo. Asiyo into elula. Kusegcekeni khathesi ukuthi umumoya beZimbabwe yonke into isizidolariza sesibuyela khona banapho sesasikhona. Ngo-2009 ushibo nje ukuthi uhulumende kafuna ukuvuma lokho kodwa nxa unanzelela sibili ngezinzakalo ezenzakalayo ekuthengiseni lekuthengiselaneni kusegcekeni ukuthi hhayi kade sesifike esikhathini sokuthi iZimbabwe sizidolarize ngoba still umuntu akazathi uyathengisa ngebhondi wananzelela ungakhayela intengo yakhona abayichajayo ngebhondi isuke ibe nkulu kangako ukuthi kugcina sokungcono futhi ukuthi hhayi ungangcono uqale uyedinga leyo-ke i-US dollar nxa ungaba le mali ukuze uthenga ngayo ngoba kusuka kube cheaper but uhlupho lwakhona yikuthi uzayibona futhi price yakhona yabe ibhekwe ngale irate yonkambo omnyama kumbe iphezulu kulalokho so ngezinye indlela osomabhizinisi bazama ukuforce abantu ukuthi hhayi thengani nge-US dollar ngoba le bhondi ayisafuneki.
Kambe kungenziwani ukuze kuqede lolu hlupho lokukhuphuka kwentengo yempahla?
Well, okungenzakala yikuthi khathesi nxa sinanzelela enale vele indaba yokuthi uyasebenzisa imali eziningi elizweni bongathi kokuluhlupho. Khathesi siyasivunyela usisebenzise le imali yeZimbabwe, ibhondi leZimbabwe, kubuye kusebenze le imali emzini eMelika khona kokuluhlupho ngoba sowusithi imali eyiyela amandla kuleyinye iyezabe isisenza ukuthi ama-price alandele intengo yaleyo mali. Khathesi nxa sikhuluma kanje iqiniso yokuthi le idola yeMelika iyiyela amandla abantu sebethegangala nxa bengaze befake i-cost yabo ngebhondi leZimbabwe kodwa babe sisebenzise i-rate futhi yomkambo omnyama ukuthi abantu babuye bazothengwa ezinto benesi ukutshintsha bathole imali eMelika. Engxenye okululo okungenziwa la nxa uhulumende sisizwa i-reserve bank governor nawo umagutsha esala ethi yena vele ayisosifika bakhona ukuthi kuthiwa kuyasetshenziswa i-US dollar but sibona ngathi impendulo engcono kathesi kwalesi sikhathi ngomumo wezinto yikuthi akuhle kumiswe kancane le ibhondi leZimbabwe kusetshenziswa imali le idola leMelika lizenze ukuthi i-economy stabilize lenza futhi ukuthi lama-price la aqansa nsuku zonke abe stable ngoba ungananzela sikhumbula kuhle from 2009 to 2018 kusasebenza imali e-America ama-price ayezimele ndawonye ayengaqansi lamaholo abantu ayezimele ndawonye engaqansi akula muntu ayesilwa lo muntu ngoba imali yana imali eyilamandla isenelisa ukuthi ime khona bana ingabe isiwa ikuyiqansi so-ke sibona ngathi impendulo yokuthi hhayi uhulumende kathesi kake layazama ukuthi azwele abantu beZimbabwe azwele osomabhizinisi beZimbabwe akamisi imali le engelancedo engathengiyo le yangakithi azame leyana imali kuthi engxenye selungisa izinto za-economy ingalungisiswa ngemva kweminyaka ethile hayi usengaletha-ke yona nale imali yeZimbabwe ona vele siyayidinga kusiya in future kodwa kwakhathesi ayisisebenzele.